Esethula inkulumo yakhe kwabatsha bezimbabwe lamanyamazwe atshiyeneyo ebandleni leHarvest House International Church eJohannesburg, umnumzana Maphosa uthe kulusizi ukuthi iningi lentsha lamhlanje sewungamavili acabanga ukuthi kufanele benzelwe phose yonke into empilweni. UMaphosa uthi ukuze intsha lamhlanje ihlakaniphe njalo isebenze nzima, kuyadingeka ukuthi bonke abakhulayo badlule ekuqeqetshweni kwesibutho okweminyaka emine ukuze bafunde ukumelana lobunzima bempilo.
Shama bayeke ukuyilinda, bahambe bayoyizingela. Awulindi Springbok or Impala ize kuwe, inyama uyilanda ehlathini. Ngibona ku-TV kunabo 17, hey, sifuna indlu, sifuna uyifuna kubani indlu.
UMaphosa ufike kwele South Africa esase ngumfanyana, lapho afike wahlala lokulala ezitaladeni okwenyanga ezintathu. Lamhlanje usengusomabhizimusi odume kakhulu kwele South Africa, kanti njalo uselamankampani alitshumi lesikhombisa. Ukhuthaza abatsha laba ukuthi bengafuqelwa phansi ibuyanga njalo bengagijimela intokozo, kodwa basebenze nzima ukuthuthukisa impilo zabo lelizwe. Uthi-ke ngalesi sikhathi intsha ye-Afrika jikelele inanza inyanga yabatsha ethulelwe isikhumbuzo sokubulawa kwabatsha ngumbuso wamabhunu kwele South Africa mhlaka-16 Nhlangula 1976. Abatsha kufanele bahlanganise amakhanda behlela abangakwenzela amazwe abo lezwekazi le-Afrika.
Mina uJune 16 isikhathi sokuthi ngabe manje sibiza imbizo yokuthi sifuna ukwakha ifoni. Nayo ingculazi yasibulala namanje. Why singathi uthani thina njengabantu abamnyama sithi sifuna ukuyilwisa lento liqeda abomama bethu nabosisi bethu? Sibiza amaNigeria naze la, sibiza amaZimbabwe neze la, sihlanganisa amakhanda sonke siyisizwe simnyama sikwazi ukuphuma nekhambi eliyi-1.
Iningi lentsha ebelikulombuthano lethule kujabula okukhulu, laveza ukukhuthazeka ngembali kamnumzana Maphosa waqala ngokulala emabholorhweni, kanti lamhlanje usengumuntu olendiza mtshina yakhe lemuli yakhe nje kuphela. Omusha weZimbabwe u-Evans Mahopolo uthi njengabatsha abadabuka elizweni elobunzima sebethole ithemba lokuthi asikho isimo okufanele senqabele ukufeza amaphupho abo empilo.
After ngimi zekhuluma ngiyakhola mpela ukubana nami isiphose booth nami ngifanele ngibe umuntu ofana naye unikizile ngathi amadlabuzane ukubana mpela nami ngikhona ukuba umuntu onesithunzi ebantwini, umuntu okhona ukusebenzela umphakathi, umuntu okhona ukuhlanyela back to the community. So ngiyakhola mpela ukubana we can do it.
Embuthanweni lo umnumzana Maphosa uthembise ukuthi inkampani yakhe iza kupha abatsha abalitshumi ithuba lokufunda izifundo zemisebenzi etshiyeneyo. Wathembisa ukuthi abenze kuhle uzabacandela imisebenzi emakampanini akhe. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.